limqoka le libekwa uGeorge Charamba ukuthi indaba le ye resolution le iyabe le hidden agenda isikhali abafuna ukuthi basisebenzise laba abacindezeli. Khangela into eyenzakala kubo Libya, ukhangela into eyenzakala kubo Iraq, ubusuhlanganisa ubusu ungikhangele Iraq wathi sokuqediwe ukuthi sebelokuzile bathi bena babengalokuzanga kuhle, kwakungabonwanga kuhle ye ukuthi akulama, babefuna i-oil ye-Iraq. Le Libya babefuna futhi i-oil ye-Libya lana amamenemene lana, hayefuna i-oil ye-Libya. So ungakhangela khonapha kade sinxa befuna ukugenqula noma ngophi uhulumende, khonoko kuyi-resolution, khonoko kuyabe kuyilokuzeni kwakubona bayakusebenzisa begenqula bele njongo zabo ezicatshileyo abazisebenzisayo ukuthi bethi laba bantu mana singenele lapha lelungelo loluntu lani lani sokuphambanisekile. Hey, wathi nosayithi wathi abantu babulewe banjani njani konke bese bengena ke badinga indlela zokuthi basifinyelele ekufezeni izinto zabo zokuganga bafuna ukuthi bazenze. Ikakhulu abantu kuhle kakhulu abantu balimuke ngoba bengasetshenziswa yilaba abantu abalama agenda zabo angcolileyo ababesilwa. Mina nkomo ngihlala ngikhuluma ngizithi mina laba bantu ngabagangela ukwenza kwabo. Ngesikhathi esedlule sombhuqazi babethuli bethe zwi besithi bencoma umgabe kakhulu ngezinto zonke ezazenzakala. Kodwa namhlanje ngenxa yokuthi abantu bale interest kakhulu endaweni yokuthi umkhono mubanjwe yibo, umhlaba ubanjwe yibo, kuphela yibo abakukhangeleyo kuphela.
Vakhona abathi uhulumende wesaba ukuthi mhlawumbe ngagcina la engena emanyaleni ngodaba lwe-Gugurawund ku-United Nations.
Hayi cha, akunjalo. Udaba lwe-Gugurawund lolu asodaba olufihlwayo, lidaba oluzaziwa olusegcekeni. Yiko uhulumende weZimbabwe kade sisiya kukhuliswa nengalo. Yiko kade sekulungiselelwa kusenzwa imisebenzi eminye, abanye abantu babelokuze babelele endaweni ezinye ezithile, abantu izihlobo zabo sezincedisana lezinye inhlanganiso ezibancedisayo ukuthi babekwe lapho abafuna khona bona abanikazi babo. Asonto ifihlwayo le. Kanti kodwa ungathi ungakhangela namhlanje, kanti bonabo abakhuluma ngakhonoko namhlanje babengaphi ngesikhathi sombhuqazi? Babethuleleni babengakhulumi ngesikhathi sombhuqazi? Bonabo bakhona ngale abayibasebekhaya abathi iZimbabwe naye esabela khonoko, bonabo phela amakhiwa ama-America labo-Britain yoamele ngaleso sikhathi bakusole kakhulu khonoko. Kodwa ke ngaleso sikhathi hayi, into zonke zaziright kibo ngoba umkhono mawusezandleni zabo, ilendi yayisezandleni zabo. Kuthe ngemva kokuthi sebephunyukwe ngumhlabathi baqasha ukuzisola ukuthi hayi ngalibana sikhangele lokhu, hayi kwaso kwedlule lokhwana. Kodwa lokhu sokuqandane labantu beZimbabwe kwe-United Nations lokho into eyadlula imele amaZimbabweans besaka amakhanda ndawonye bayilungise bavale ichapter leya babadlule baye phambili, ngoba into leyi imele ilungiswe ukuthi izizukulu lezizukulwane lezizukulwane zinxa ziyikhangela ziyibone ukuthi yalungiswa kuhle ilizwe liqhubekele phambili. Akulanto emele ingakhangela, konke kumele kulungiswe kuhle. Ngikoda kulungiswa amaZimbabweans, aso issue ye-United Nations le yini issue yamaZimbabweans, ukuthi amaZimbabweans wakuzwisisa ukuthi kwawonakala.